Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani Zulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 29 Nhlangula 2018 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Asingakutsho ukuthi abantu babekwazi ukuthi njenge commission yite esilamandla avela constitution ukuthi sigcine lawo maphepha ukuthi siphindela amaphepha.
I commission ebona ngezokhetho ezek isiqalisile umsebenzi wokudinda amaphepha okuvotisa ama-ballot papers loba nje kulokukhonona okuthile kwamabandla aphikisayo.
Sesibotshiwe silapha e-Central Police Station. Sibotshelwe ukudemonstrate peacefully ngo-TMI.
Kubotshwa amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisikhombisa kobulawayo kanye labaye beyizisebenzi zakoTM Hyper ngemva kokuthengisela.
Siyakwazi ukuthi uSolomon Mkhuru wayelamandla kakhulu kuzanu PF lokho esethe kingmaker njalo wayesesatsho. Yikho kwancediswa ukuthi uJoyce Mkhuru akhwele amalela esikhundla. Kuhulumende umnangagwa nguye kwakukhangelelwe ukuthi angene kodwa ngenxa kaSolomon lokhu akusenzakalanga kwangena unkosikazi Mkhuru.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka esikhundleni sikamongameli welizwe namhlanje siphatha impilo yomkhokheli webandla le-National People's Party unkosikazi Joyce Mujuru. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kubotshwe abantu abayisikhombisa kobulawayo abangamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party kanye labanye ababeyisebenzi zako TM Hyper ngemva kokutshengisela kulandela ukungaqatshwa kwezizalwane zesigabeni seMandebeleni lokuqotshwa kwezinye zesigaba salumhlubu lokuqatshwa abavela kwezinye izigaba. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Pichipichi wathi emhyper wobulawayo namhlanje ekutshengiseleni kwamalunga eMRP kunye nezisebenzi esezamiswa umsebenzi laze lavala ivinkili. Ngemva kokutshengisela amapholisa ahlomileyo abophe amalunga eMthwakazi Republic Party amane lababeyizisebenzi zakoTM Hyper ababili. Ababotshiweyo abe MRP ngomnumzana Patton Xaba ozamela inkulumane kukhetho oluzayo. UTerence Mkhwananzi, uColin Mangena ozamela iNkayi North, lomxolisi Ncube umgcini sihlalo ohlangothi lwabatsha ozamela iphumula ngemva kokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa. Useji Ncube lo try ndiweni ngezinye zezisebenzi ze TM Hyper ezaxotshwa umsebenzi ezibotshiweyo zitshengisela. Uxaba ulandisa ngokubotshwa kwabo.
Sesibotshiwe silapha e-Central Police Station. Sibotshelwe ukudemonstrate peacefully ngo-TM Hyper.
Umsekeli womkhokheli we-MRP unkosazana Praise Yangulube uthi bazaqhubeka betshengisela kuze kulungiswe abakufunayo.
Ukubotshwa bengaboshwa kwaqathi lakontinua nxa ukuthi umanager lowo engalungisanga indaba abantu laba baboqa baqotshwe emsebenzini kumele ukuthi sikontinue siyidemonstrator.
Unobhala jika jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eya ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo usole isenzo samapholisa sokuhlasela abakade betshenyisela.
Kunosiza ukuthi abantu betshengisela ukungasudiseki phezu kwesenzo esibi esenziwa ngumanager wakuhayiswa kuhlukunyeza ama-victim. Inokuthi kona ngaba amaphonisa bangenela bebona ukuthi kuncedisana njani to address the problem.
Ukutshengisela lokhu kungene kusuku lwesibili lamhlanje. Ibandla le-MRP kunye nababe izisebenzi zakwa-TM Hyper basola iziphathamandla zaleli vinkili ngokuqhatha abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe bexotha abemandebeleni. Amavinkili ake avalwa kulandela ukubotshwa kwabantu kanye lokuphoselwa kwabo intuthu ehitshayo okuthiye abanengi belinyazwe kakubi yile intuthu kanye lokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa ahlomileyo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission sisungule umsebenzi wokudinda amaphepha okuvotisa ama-ballot papers loba nje kulokukhonona kwamabandla aphikisayo athi kawasuthiswa indlela lomsebenzi ophathwa ngayo ozathatha amaviki amathathu. Amaphepha la adindelwa kunkampani yeFidelity Printers. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Intatheli kazange zivunyelwe ukuyabona lawo maphepha edindwa kodwa abamanye amabandla ezombusaze akade ekhona avize ungajabuli ngokuqhushwa kwalumsebenzi. Isiphathamandla sezekhi umnumzana Gqubani Moyo uthi amabandla aphikisayo kumele avume ukuthi izekhi yenza okusemandleni ayo ukuthi ukhetho lobaluleke.
I-production process printing aloko ke abantu nje besiyaboniswa ukuthi kuhamba njani hatshi ukuthi babe sesiyahlala khonapho. Esingakutsho ukuthi abantu babekwazi ukuthi njenge-commission yite esilamandla avela constitution ukuthi sigcine lawo maphepha ukuthi siphinde lawo maphepha. Njalo nxa sikwenza khonoko sikwenza sithatha amandla ethu on behalf of abantu bakeZimbabwe sithatha constitution yelizwe. Alokho ke sithi thina okunye ngumsebenzi wethu ukuthi sekuyenza ukwenzela ukuthi si-protect uZulu wonke.
Unobhala jikelele webandla le-NPF umnumzana Lloyd Sithole uthe lobanje bejabulela ukuthi izekhi banxusile ukuthi babone amaphepha okuvotisa edindwa bazahlolisisa ukuze babone ukuthi kakula sitsotsi esenzakalayo.
Loba nje sijabulela ukuthi khona izekhi sinxusile ukuthi at least sizobona ukuthi khona i-ballot paper leli liprintwa njani izinto ezinjalo. Kodwa ngisafuna ukuthi ngithande ukuthi ngixwayisise ukuthi kusase early kakhulu. I-ballot paper lizathatha 21 days ukuthi liprintwe. Kusase early kakhulu ukuthi si-celebrate ukuthi khona i-process ife. Kuzomele ukuthi khona umuntu wonke kumbe sibe diligent ukwenzela ukuthi khona sibone kumbe simonitor i-process le ukuze kuyefika ekugcineni i-vote yomuntu isizwe.
Babuye bathi okunye okuqakathekileyo abaza kuhlolisisa yikubona ukuthi umsebenzi wokhetho uzaphathwa njani ngelanga lokuvota. Ama-ballot papers la azasetshenziswa ukhetho lokudinga umongameli welizwe adindwa yikampani esebenza ngaphansi kwebhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe eFidelity Printers ukuthi ke amakansila azadindwa yikampani kahulumende e-print floor. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Pepe.
Yebo, mthwaka domuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318.
Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOAWL.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphendukile elizweni lamhla evela kwele Tanzania lapho kade ekhona okwamalanga amabili evakatshela usowakhe umongameli John Magufuli owamnxusayo. Umnangagwa utshele intatheli zindaba ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Kembo Mohadi lomgcini sihlalo wabesifazane kubandla lezanu PF unkosikazi Opamchinguri Kashiri basiwa kwele South Africa. Ukuya elatshwa amanxeba abawathola ngemva kokudubuka kwebhomba enkundleni yeWhite City ngempela sonto edluleyo. Umnangagwa ubikwa evakatshele abalimi abamhlophe abaxotshwa emaplazini abo eZimbabwe ngesikhathi sombuso kamongameli Mugabe. Uphinde wavakatshela enkambeni okwakuhlala khona abalweli benkululeko ngesikhathi sempi. Ke sizwe amazwi kamnangagwa.
We stayed here. At that time, it was
Sahlala khonapha ngaleso sikhathi kwakusekuqaleni komzabalazo wempi kazibuse. Iprelimo yayiphambili kulathi. Le kwakuyinkamba yakuqala eBhagamoyo bengakayi eKhonkwa. Ngithemba kusempumalanga. Hathi kusedodoma kodwa waqala khonapha.
Center of the country.
Where's Dodoma? Dodoma, yeah, that's before they opened. They began here.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa eseTanzania. Ukuhlaziya uhambo lukaMnangagwa sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTanzania umnumzana Mathula Lusinga onguye njalo imela ibandla leMTCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa enhlanganisweni yeAfrican Union.
Uhulumende walapha bamamukele kahle. Ufike bamlanda e-airport bamenzela ama-ceremonies wona lawo abawenzela abantu. Kodwa engakwaziwe ukuthi abantu bona abaseZimbabwe bamamukele kanjani.
E-airport uyamukelwe ngubani? Nguye yini uMagufuli ngokwakhe kumbuthumela abantu?
No, ubekhona e-airport, but esingakwaziyo ukuthi inkulumo ebezikhulunywa zikhulunywa kanjani. Kodwa ke ngoba engikwaziyo ukuthi ubefike lapha wa-invite ama-embassies wonke ukuthi ahambe ayembona ekhulumela indaba yakhe yotshintsho lwakhe azama ukulwenza eZimbabwe. Wasebuya wathi yena kakhulu ekuqaleni kwendaba yakhe ubedinga ama-farmers asuka eZimbabwe ngesikhathi kuthathwa umhlaba. Yibo akade ebalandile kakhulu ukuthi abazame ukuthi babuyele ekhaya.
Ubona baningi kakhulu yini abalimi abamhlophe ababaleke eZimbabwe baye khona ngapha eTanzania?
Baningi kakhulu njalo izimanga abazenzayo ziyabonakala. Amaplazi wabo asesuthise isizwe salapha indlela ebesingekho ngakhona 15 years ago.
Sizwa kuthiwa ubonane njalo lezizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapho. Ziningi kakhulu yini izizalwane zeZimbabwe?
Zikhona eziningi izizalwane zakithi, kodwa ke yizo zonezi abaningi abakudiaspora. Abanye bakhona bathathwa yilo lolodumo elokuthi sokulotshintshwa ekhaya, bahambele khonokho kuyambona. Kodwa ke esikuzwayo kakhulu ukuthi indaba zabalimi azisahambanga kahle ngendlela, ngoba ube ngumuntu ofike wenza kalukhuni wabuya wayenza khonokho kwenziwa ngomgabe ukusitshaya isifuba. Umuntu okhulume kakhulu nguye oweministry ya agriculture uPerence Shiri, ekhuluma kakhulu hayi ngokuthi izinto zobulimisi zikhamba kanjani ekhaya, kodwa ke eqhakathekisa yena umnumzana uMnangagwa emtshaya isifuba ukudlula lokhu okuyikho ama-farmers akade funa ukukuzwa.
Alo ke ngumnumzana Mathula Lusinga isizalwane seZimbabwe esihlala eTanzania onguye njalo omela ibandla leMTCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa enhlanganisweni yeAfrican Union. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseDar es Salaam kwele Tanzania. Live Talk lamuhla sikhangela uqala kokudindwa kwamaphepha okuvotisa ama ballot papers lapho okunxuswe amabandla ezombusazwe ukuthi azozibonela lokhu kusenziwa. Thumelani text message unombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kwezamanye amazwe uhulumende welemelika ubika ukuba udalele parliamente le-US Senate selisuthiseke ngokukhethwa kuka-ambassador designate Brian Nichols ukuyamela umongameli Donald Trump eZimbabwe. Lesi sibanga sokugcina sokuthi uNichols aqale umsebenzi sokusitsho ukuthi useza kuyaqala umsebenzi kweleZimbabwe kusikhatshana esilandelayo ngemva kokwethula ingwalo zakhe kuhulumende weZimbabwe. Abazi ngokwenzakalayo bathi uhulumende welemelika ufuna uNichols aqale umsebenzi phakathi kwenyanga kaNtulikazi ukuze ukhetho lweZimbabwe luthi lusenziwa abe sekhona elizweni. Abasakhulayo abangamajumi amathathu lasithupha abadabuka eZimbabwe abalubhekise kwelemelika phakathi kwalinyanga ekanhlangula phansi kohlelo olwe Mandela Washington Fellowship Program babikwa sebeqalile izifundo zabo lokwabelana ulwazi labanye babo abadabuka emazweni asezwekazi le-Afrika. Unkosazana Candice Mbayita ovela kobulawayo uthi wamukelwe ngomusa ekolijini ele Rutgers University elisesigabeni eseNew Jersey. UCandice wenza izifundo ze-diagnostic radiographer okumsebenzi awenzayo eZimbabwe esebenzela ikakhulu emaphandleni ngezansi yemandebeleni. Enhlelweni zethu lapho isikhangela labo abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli mhlakani Ntulikazi 30 lamhla sikhangela umkhokheli webandla eliphikisayo ele National People's Party NPP unkosikazi Joyce Mjuru yena owaxotshwa ebandleni elibusayo lezanu PF ngesikhathi engumsekeli kamongameli. Okuningi asikuzweni kumathini ngwenya weStudio 7.
Unkosikazi Joyce Mjuru wayesaziwa empini yokulwela inkululeko ngelokuthi Deurai Roper uzelwe esabelweni seMount Darwin mhlazi ku-15 Mabasa 1955. Umjuru walandela inenye yesikhathi sempi waquma umncele wangena kwele Zambia eleminyaka elithumi lasitshiyagalombili. Ngesikhathi esegangeni encedisa ekulweni impi yenkululeko ngomnyaka 1975 wayesekhethwe ukuthi akhokhele amaqembu abalulela impi efundisa abanye ngezobutho kanye lezombusazwe. Kwajesele minyaka engamachumi amabili lane, Mjuru nguye wayesengumkhokheli wenkamba yeChimoyi Military and Refugee Camp eMozambique. Waphakama waya yenziwa omunye wabakhokheli abesifazane kugcele lalisilwa ngaphansi kwebandla lezanu PF eleZanla Forces. Ngomnyaka ka-1977 Mjuru wachata lomkakhe uMuyi umnumzana Solomon Mjuru, yena wayengomunye wamakhomanda aweZanla. Umnumzana Mjuru wayehlonitshwa kakhulu phakathi kweZanla, waseziwa ngegama elithi Rex Nongo empini. Ngomnyaka achata ngawo unkosikazi Mjuru wakhethwa ukuthi abe lilunga lekomithi laphezulu lebandla lezanu PF. Unkosikazi Mjuru wazithwala esempini lapho inkamba yabo yahlaselwa khona, kwathi ngemva kwamalanga amabili wakhululeka. Kwathi iZimbabwe ithatha uzibuse ngomnyaka 1980, Mjuru waba ngomunye wabaphiwa isikhundla sokuba ngumphathi ntambo wezemidlalo esiba nguye omncinyane kuzo zonke iziphathamandla zikahulumende ngaleso sikhathi. Iningi lizamkhumbula isikhathi engumphathi ntambo wezendlela zokukhulumisana i-telecommunications esala ukunikeza umnumzana Strive Masiva imvumo yokuthi aqale inkampani yakhe kamakhalekhukhwini e-Econet. Njalo wagcina ethuka wayengumsekeli kamongameli uDokotela Joshua Nkomo, yena wayesekela uMasiwa ukuthi aphiwe imvumo yokuvula inkampani yakhe. kwathi ngemva kokubhubha kwamsekeli kamongameli umzana Simon Mzenda ngo-2004 ibizo likamjuru lafakwa phambili ukuthi abe ngowesifazane wakuqala ukuthatha lesi sikhundla. Amandla kamkakhe uSolomon Mjuru, njengoba kuthiwa ngucubungulo lezombusazwe umnumzana Edwin Dube, abikwafaka umfutha kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wavuma ukuthi unkosikazi Mjuru abe ngumsekeli wakhe.
Siyakwazi ukuthi uSolomon Mjuru wayelamandla kakhulu kuZanu PF, lokhu esethe kingmaker, njalo wayesesatsho. Yikho kwancediswa ukuthi uJoyce Mjuru akhwele amalele esikhundla kuhulumende. Umnangagwa nguye kwakukhangelelwe ukuthi angene, kodwa ngenxa kaSolomon lokhu akusenzakalanga, kwangena unkosikazi Mjuru.
Umjuru wagcotshwa uba umsekeli kamongameli mhlazi ku-6 Mpalakazi 2004, kodwa kulisana kwaqhubekela phambili phakathi kwezanu PF kulelwa ukuthi ngubani ozathatha isikhundla sikamgabe uma echiya. Kwaqala ukuba la maqhuku ashiyeneyo, abanye befuna Mjuru, kanti ngakwelinye icele kwakulo Mnangagwa.
Siyakhumbula ukuthi kuke kwaba lokudonselana kakhulu kuZanu, abanye bekhayendele ukuthi mbani ozathatha isikhundla sikamgabe. Nkosikazi Mjuru wayeqamele kakhulu kumkakhe ngoba wayelelizwe elilalelwayo kakhulu kuZanu. Ngakho nomanje unkosikazi Mjuru wayehamba phambili, umkakhe nguye wayebonwa njengomaqhuzu.
Umjuru wayekhanya ehamba phambili elosekelo ebantwini abaningi ukuthi abe nguye ozathatha isikhundla sikamgabe uma ephuma. Kodwa izinto zaguquka ngokuphazima kweso kwangena unkosikazi Grace Mugabe esitikini, noma nje wazama ukuthi yena ngalamlandu.
Vamugabe vanzwa kuti pane zvauri kuita.
Unkosikazi Grace Mugabe waitele abantu kubi ngami. Mina ngamuza ukuthi kanti lokhu kuzasinceda ngani, ngoba kayisilo qiniso okwakukhulunywa.
Lokhu kwahle kwabamgceke ukuthi umjuru wayeseqala ukuphelelwa ngamanzi. Kwaba njalo nje ke kwakhitshwa esikhundleni sokuba umsekeli mhlazi ku-8 Mpalakazi 2014, kwathi ngoMabasa 2015 waqotshwa kubandla leZanu PF esethiswa icala lokuzama ukugenqula umongameli Mugabe. Njengomuntu wayelokhu elamadlabuzane njalo lesifiso sokuqhubela phambili kwezombusazwe, umjuru wabona ungcono ukubumba ibandla lakhe eliZimbabwe People First, ZPF, okwakuqala empilweni yakhe ezithola ekubandla eliphikisayo. Ngingomathi Ngwenya oyindaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, isikolo seMpophoma yiso esizamela idolobho lakoBulawayo kumncintiswano walonyaka owenguqu owe-Copa Coca-Cola ozaqhutshelwa eNkabazwe ngenyanga ezayo ngemva kokunqoba kumidlalo equthelwe esikolo seGifford namhla emini. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji ubekhona le wasiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Amaqembu abafana lamankazana abaleminyaka engaphansi kwelishumi lanhlanu abethe gwaqa isikolo seGifford lapho bekuqhutshelwa khona umncintiswano wokudinga amaqembu azamela idolobho lakoBulawayo kumncintiswano welizwe lonke ozaqhutshelwa edolobheni lezishabane ngenyanga ezayo. Lawo maqembu adlale kuthiwa i-round robin, okutsho ukuba iqembu lonke belikhona lidlalela wonke amanye aphatheke kulimidlalo. Kwase kusithi amaqembu amele isikolo seMpophoma kumncintiswano wabafana la kumncintiswano wamankazana yiwaphumelele ukuyamela uBulawayo ngoba inqobe kuyo yonke imidlalo emihlanu ayidlalileyo. Inhlelo ezifanayo beziqhutshwa njalo emadolobheni atshiyeneyo akwele Zimbabwe, njalo idolobho laseHarare lizamelwa liqembu lePrince Edward kucelela abafana, kuthi kucelela amankazana lizamelwa ngeleVainona okuyiwanqobe kumidlalo iqhutshelwe esikolo seLord Malvin. Ikanti isikolo seMtshabezi yiso esizamela isigaba seMathebeleni South ngemva kokunqoba kumidlalo iqhutshelwe esikolo seColin Bone. Enkabazwe isikolo seGuinea Fowl yiso esinqobe ukucelela abafana, kuthi eseGari yiso esinqobe ukucelela amankazana. Imidlalo yokudinga intshantshu zelizwe lonke izaqhutshelwa edolobheni lezishabane mhlazili 12 kusiya mhlazili 14 kunyanga kaNhlangula. Sikhangele imidlalo yenguqu yokudinga intshantshu zezwe zemhlaba eqhutshelwa elizweni laseRussia. Umncintiswano wezwe zomhlaba uqhubekela phambili kusasa kungela qembu elimele izwekazi laseAfrika, okuyinto intatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mkokwera athi iyisibonelo sokuba kukhona okungenziwa kuhle kwezwekazi kwezemidlalo.
Amaqembu eAfrika ngokubona kwami ayenzanga kuhle kuWorld Cup le elokhu izenzakala elizweni laseRussia. Ngibona ngani amalungiselelo angikhona mhlawumbe bayabengawenzanga kuhle. Abadlali kuhle ikakhulu imidlalo yokuqala besuke sebefuna ukujijumezela imidlalo ephambili okwenza kube nzima.
kusasa ngomgqibelo iqembu leFrance lizadibana lele Argentina kuthi ele Uruguay lizadlala lele Portugal ngensonto iqembu leSpain lizadlala lele Russia kuthi ele Croatia lizadibana lele Denmark ngomvulo iqembu leBrazil lizadlala lele Mexico kuthi ele Belgium lizancikelana lele Japan ngolwesibili iqembu leSweden lizadlala lele Switzerland kuthi ele Colombia lizadibana lele England ngime le Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli wengoma zokholo uFighters Sibanda ehamba leqembu lakhe le ofakazi gospel group okunengi asikuzweni kuntungameli Nkomo.
Lidlala delika Fitas Spanda elesithu panjalo njengabafundi baka Jesu lilengoma ezilichumi lambili. Ngokutsho kwakhe uvela kutempela umhlabeleli.
Umculo kuyiminyaka eminingi kakhulu ngiyoqalile osenze ngikhohle nanokuthi ngathi ngiqale ngawuphi umnyaka ngenxa yokuthi ngiqale ngisesikolweni ekuqaleni bengidlala amadrama nanjalo ngibuye ngikhule umculo wembube kusho ukuthi ngakhula nje kanjalo kanti nasekhaya nje kuyinto nje esiphila ngayo.
Lanxa ehlabela ekwele South Africa uFitas uzalelwe ePlumtree esigabeni seMpandeni wakhulela esontweni yikho nje ehamba ngonyawo lwegospel.
Manje kuyisifiso sami sokuthi abantu bonke nga uNkulunkulu bemkhonze ngenxa yokuthi kumanje esikhathini esiphila kiso abantu balibele ngoNkulunkulu ngenxa yokuthi into zomhlaba zimnandi. Manje kwangenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngizame ukuthi ngidlulise imiyalezo manje ngokurekhoda manje amadlalade wengoma zokholo manje ukuthi abantu bekhona ukuthi nalama abezidlala kube nalapha ezibathinta khona.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le ethi isixuku. Ulale njalo esiTswana kumbe esiSuthu ethi kisepile morena. Medi ke tsepile morena akisi hore wena o tsepile ma
siyabonga ntungameli isikhathi sesingasavumi singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebesilazo. I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isiqalile umsebenzi wokudinda amaphepha okuvotisa ama ballot papers loba nje kulokukhonona ukuthile kwamabandla aphikisayo. Kubotshwe amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abayisikhombisa kobulawayo kanye lababe izisebenzi zako TM Pick and Pay ngemva kokutshengisela. Siluqiba ke lapha kuhlelo lwethu lalamhlanje igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.